Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 24 kuMbimbitho 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zakobulawayo ziveza imbono ehlukeneyo ngokwethulwa komthetho obona ngokumiswa kwemicimbi ebuthanisa abantu abaningi lemihlangano.
So mangivalelwe endlini ngihleze endlini njalo ugovernment kasanga njalo ukuza nginika ukudla ngisendlini ukuza ngiyenza but ubo ukuthi ungizabotshwa so ngiyabe ngingavumelani lakho khonokho.
Ngesikhathi igcikwane le-COVID-19 selihlasele eleZimbabwe lathatha imphefumulo womuntu wokuqala, uZulu ukhala ngokuthi kenelisi ukuthenga impahla zokuzivikela ezinjengama-masks lama-gloves.
Amamaski ayadula kawatholakali. Kwezinye indawo uwathola ngabo $3. Abanye siyababona lapha kubo social media baya advertiser bathi $6 and ileyo intengo ephezulu kakhulu.
Umkhokheli welinye lamacele MDC, uNkosazana Thokozani Khuphe, ukhuthaza uZulu ukuthi alondoloze ukuhlanzeka ngaso sonke isikhathi ukuzivikela ekuthelelweni kwegcikwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izakhamizi zakobulawayo ziveza imbono ehlukeneyo ngokwethulwa komthetho we-Statutory Instrument 77 of 2020 Public Health obona ngokumiswa kwemicimbi ebuthanisa abantu abaningi lemihlangano egoqela ezinkonzweni elizweni lonke jikelele emizameni yokwenqabela ukumemetheka lokuthelelwana kwegcikwane le-coronavirus. Lona eselithethe imphefumulo yabantu abaningi emhlabeni jikelele. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Isaac Moyo uchaze ukuba umthetho osuphawulwe nguhulumende unzima ebantwini.
Imithetho leyo efakiweyo iyabe ivalela ukuthi umuntu ahlale endlini. So mangivalelwe endlini ngihleze endlini njalo ugovernment kasanga njalo ukuthi uza nginika ukudla ngisendlini ukuza ngiyenza but ubo ukuthi ungizabotshwa so ngiyabe ngingavumelani lakho khonokho.
Umnumzana Ian Rush Moyo esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo uthi ukubopha abantu kuzaba nzima kufana lokubabulala.
Kanti why bengacebisi abantu ngendlela eyiyo efanelayo kungala kuhambisana ejele? Besicebisa ukuthi ayenzani so yenzani so two futhi imithetho yakhona mina ngingayizwa phela ukuthi kuthiwa yiphi yakhona kahle kahle. Encenye ifuna imali eziningi ukuthi ugqoke lokhu amamaski wenzeni siyayithatha ngaphi lawo mamaski. Angikwazi ukuthi yiphi imithetho okukhulunywa ngayo, angikakuboni lami ngikuzibone kuma-headlines.
Umnumzana Austin Ncube yena usola umphathintambo wezempilakahle ethi uyehlulekile ukwenqabela lomkhuhlane kanye lokusabalalisa ulwazi lokuthi uZulu azivikele njani.
Mina first of all nje ngifuna solo minister of health obadayamoya he doesn't educate abantu about umkhuhlane lo kanje yena ubungufa kumthetho wokuyivikela ngivikela nje umthetho wakho nangazi lutho ngawo as it is ngingazi suspect ukuthi ngilawo. Where do I go to esibedlela bazafuna i 300 ye card? I don't have that money. Ngiyenze njani right? Empilo wathi singuhamba ukuthi ngicama bathi bhatale 300 ka ngiyayithatha nga singabe hand to mouth anje. If I miss an hour's work, sing lose life. So ncangaze angukuzosa umumbu la. Imali ezesenzala le mnyameni be. Njengami umama lo baba basekhaya, they rely on me. Uyabona? Bona they know nothing about this. Ngoze mbajodini selvini bathi wimbu.
Ngeviki edluleyo umongameli Emmerson Tambutso Mnangagwa wethule iziqondiso ezithile emizameni yokuvimba ukusabalala lokuthelelwana kwegcikwane le-COVID-19 ezigoqela ukumiswa kombukiso wezokuthengiselana owe-ZITF, imbuthano yokuthakazelela uzibuse lokunye. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngesikhathi igcikwane le-coronavirus selihlasele eleZimbabwe lathatha umphefumulo omuntu wakuqala. UZulu ukhala ngokuthi ke nelisi ukuthenga impahla zokuzivikela ezinjengama-mask, lama-gloves ngenxa yentengo, kuthi lapho abekade bethenga khona kabasatholakali. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu weZimbabwe ovele ebhekane lobunzima obangelwa yikungamanga kuhle kwesimo somnotho welizwe usevelwe ngumthwalo omutsha wokuthenga ama-mask lama-gloves okuzivikela kalula kwabaningi ngoba ifuna idola leMelika. Esinye isakhamuzi seHarare inkosikazi Nonhlanhla Ngwenya uthi idola leMelika imali eningi kakhulu engatholwa ngumuntu lula.
Ama-mask ayadula kawatholakali. Kwezinye indawo uwathola ngabo 3 US dollars. Abanye siyababona lapha kubo social media baya advertiser bathi 6 US dollars, and ileyo intengo ephezulu kakhulu. Abantu abaningi angeke bayikwanise. Uhulumende maye ngakwanisa ukuthi kumbancedise ngayiphi indlela yokuthi abantu bethole amamaski, hayi ngithemba lapho bengabe bencedisile kakhulu.
Esinye sakamuzi umnumzana Masha Ubhoya uthi abaningi abakwazi ukuthi amamaski ayiwo asebenza ukuvikela lo mkhuhlane wapi.
I-challenge esilayo as citizens is that i-awareness yamamaski ayikugcizelele. Asikwazi ukuthi amamaski siyawathola ngapi, njalo into engiyangikhona ayimalini, njalo lokuthi amamaski amahle angikhona abesebenza ukuthi sivikele iwaphi, asikwazi.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Tafaza Chikandiwa othi imali abayiholayo kayeneli ukuthenga lawa mamaski.
Thina njengoZulu oqala nje ukuthi asilalwazi ukuthi amamaski lawo atholakala ngapi. Owesibili ngokuthi vele thina imali yokuthenga amamaski asikayitholi, and asiyitholi ngenxa yokuthi abesebenza khona vele asiholi kangako. So sicabanga ukuthi uhulumende besicela ukuthi ngawo yasincedisa sibi lalawo abanye abakwanisa ukuncedisa ukuthi bengenele endabeni leyo ukuthi ukuze sithole amamaski lathi sikwanise ukuvikela kuleyo corona le. So asiwazi ukuthi owakathesi ungayenziwa njani.
Kodwa omunye osebenzela esibhedlela seHarare unkosikazi Zandile Magwanyata uthi bona emsebenzini sebephiwa amamaski lawa, kodwa uphinde wathi abanye kabasawatholi.
Esitolo mina akhona ama-sanitizer but nganisephela. Athakhona amamaski akhona ezitolo ukuthi imalini lamangwazi nangaphiwa for free.
Unobhala wabona ngezempila kahle kubandla leMDC umnumzana Henry Matsorela uthi uhulumende kumele abone ukuthi uZulu wonke uyawathola lawa mamaski ukuze abayanga bangasaleli kumizamo yokulwisana nalalo mkhuhlane.
But in an emergency situation like we are
kudubo esikulo ukuzilungisela njengelizwe kutsho kuba kumele sithenge lezi zinto ukuze wonke umuntu ongumnyama lesikhulu enelise ukuzivikela. Amamaski aqakathekile kulabo abakhwehlelayo ukuze kungathelelwana leli gciwane. Kumele amamaski lawa abe khona ukuze avikele wonke umuntu ongelalo leli gciwane.
Who does not have the infection already.
Umnumzana Nick Mangwana okhulumela uhulumende walile ukukhuluma ngalolu daba ukuthi udokotela omkhulu kulolu hlelo eHarare uDokotela Prosper Chonzi uthe uzaphendula kodwa akasaphendulanga ngesikhathi iStudio 7 siyemoyeni. Okwamanje kulabantu ababili asebefunyane belegciwane leCOVID-19 kwele Zimbabwe, kuthi oyedwa umnumzana Zororo Makamba uhle waba ngokuqala ukubulawa yileli gciwane elizweni. Kusenjalo imuli yomunye isilobe incwadi isola indlela uMakamba agcine ngayo esibhedlela seWilkins lapho abathi kakula michina yokulondoloza impilo yalabo abayabe belegciwane. Uhulumende usethule umthetho oleziqondiso ezalisa abantu ukubuthana loba esililweni emtshadweni lakwezinye indawo emizameni yokwenqabela ukumemetheka lokuthelelwana kwaleli gcikwane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Umkhokheli welinye lamacele eMDC Nkosazana Thokozani Khuphe ukhuthaza uZulu ukuthi alondeloze ukuhlanzeka ngaso sonke isikhathi ukuzivikela ekuthelelweni kwegcikwane le-coronavirus. Ekhuluma embikweni awuthumele abezindaba ngomfanekiso wevidiyo, uMakhuphe ukhuthaze abantu ukuthi babambane ekulwiseni ukusabalala kwaleli gcikwane ngoba usuhlasele kweleZimbabwe ngemva kokuthatha umphefumulo wendodana kasomabhizimusi odumileyo umnumzana James Makamba uZororo Makamba Izolo. Asizweni ekhuluma lapho aqale ngokukhalela imuli yakoMakamba.
Ibandla le-MDCT likhala ndawonye lemuli eyakumakamba ngomonakalo obehleleyo ngokuthiya indodana yabo uZororo Makamba obengokuqala ukusitshiya ngomkhuhlane lo okuthiwa yi-coronavirus. Badala ngithanda ukuthi ngilazise ukuthi umkhuhlane lo ukhona. So kuqakathekile ukuthi thina sonke lohulumende njawo ndawonye sinanzelele ukuthi siyabona ukuthi umkhuhlane lo kumele ukuthi siwubambe njani ukwenzela ukuthi ungasiqedi njengesizwe. Liyananzelela ukuthi emazweni amaningi anjengako-Italy kutshone abantu abaningi kakhulu. Pho ke thina lapha eZimbabwe kumele ukuthi sizivikele umkhuhlane lo ungakagqili kakhulu. Ngithanda ukuthi ngilikhuthaze izihlobo zami ukuthi ungaphuma uhambe ngaphandle lizame ukuthi lingaqhawulani izandla. Uzama ukuthi nxa ukhwehlela uvale umlomo. Uzama ukuthi ungabambani labantu abaningi. Lingahambi endaweni ezilabantu abaningi. Uma ungaphenduka endlini, kumele ukuthi ugeze izandla. Uzigeze kakhulu sibili kwemzuzana ethile ugeze langesepa. Njalo futhi ngithanda ukuthi ngilikhuthaze zihlobo zami ukuthi thina siyakwazi ukuthi uma ungaba lomkhuhlane onjengeflu, sivele sejwayele ukuthi senzeni. Zamanini ukuthi ungazunga zathi usuneflu, asinatheni niphela amanzi lana asiwagudumezayo. Kasigudumezenini amanzi, kasiwafake nini lemon uma lilawo, siwahlabule nje etshisa ukwenzela ukuthi imphimbo yethu ithambe, siwubulale lowo mkhuhlane phakathi ungakangeni emaphatshini lakuma-kidneys. Ukuthi sibambane ama-political parties wonke, amasonto, ama-civil society groups, kasibambane nini bantu benkosi. Siwubambe lo mkhuhlane ungakasihlaseli kakhulu njengelizwe. E-Europe banezibhedlela eziningi, banama-health insurances zabo amaningi kakhulu. Ngapha eZimbabwe akula izinto ezinjalo. Uzathola ukuthi lapha eZimbabwe sile public health care, sile i-private health care. So sithanda ukuthi i-World Health Organization uma isincedisa inanzelele ukuthi kulezinto ezinjalo. Siyacela ke zihlobo zami, kasibe nindawonye siwulwise lo mkhuhlane. Thina njenge-MDCT sithi thina ukuvikela lo mkhuhlane kungcono kulokwelapha. So asizamenini ukuthi siyivikele lo mkhuhlane ungakasihlaseli.
Lo bekungunkosazana Thokozani Khuphe, umkhokheli we-MDCT, ekhuluma ngokuqakatheka kokuzivikela ekuthelelweni kwegcikwane le-coronavirus. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump wele Melika wethule umbiko oqakathekileyo izolo esithi yena lengcwethi baphakathi kokulolonga inhlelo ezingavuselela umnotho ngemva kokuvalwa kwenhlangothi eziningi zempilo, imisebenzi, amabhizimusi lokunye ngenxa yokusabalala kokuthelelwana kwegcikwane le-coronavirus ngesikhathi izibhedlela elizweni lonke zisithi zikhangelele ukuqansa kwenani labantu abazabulawa yileli gcikwane. Amankampani alungisa utshwala kwele-South Africa asethembise ukupha usizo lwamalitha angamachumi amane otshwala, 40,000 liters, wokulungisisa imithi yokuhlanzwa izandla yama-sanitizer. Enye yamankampani la e-Cape Town gin distiller Andre Piena ithembise ukupha uncedo kotshwala bonke obungaphekwanga bavuthwa kuhle kufekithali yalo ukuze kusetshenziswe ngendlela yinye. Imigoqo ethethwe nguhulumende ejonge ukwehlisa amathuba okuthelelana igcikwane le-coronavirus yesatshelwa ukuthi izahlasela abaphila ngokuthengisa emgwaqweni. Imigoqo le ethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo ibalisa ukungabuthani kwabantu osokumele bengabi lixuku eledlula amachumi amahlanu, ukuvalwa kwendawo ezibuthana abantu ezifana lamabhawa lokunye. Abaphila ngokuthengisa emgwaqweni bazaba lodubo lokuthi abantu bazakuba sebebalutshwana ezidaladeni okuzakwenza babe lenzuzo ephansi. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyobulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Ndiweni, ngalolu daba.
Ye, amanyathelo la athethwe nguhulumende alakho sibili ukuphazamisa impilo zabantu abazisebenza abaphila ngokuthengisa. Kodwa ke akusosimanga njengoba sisazi ukuthi lo ngumkhuhlane osimemetheke umhlaba wonke lapha eZimbabwe sesilomuntu osetshonile. Omunye usele obanje nalowo mkhuhlane. Kuyimzamo yokuthi engxenye kungehlisa inani laba bantu ababamba lo mkhuhlane. Kodwa ke kuloku phambanisa kakhulu abantu abasebenzayo ngoba basebenza emsika emkambo lapha bathengisa khona into zabo, ukuthi ukuthi abasoze benelisa ukuthi baye endaweni zokusebenzela bayethengisa. Yikho kulusizi kakhulu ukutsho ukuthi abantu ke bayaswela le mali zokuthenga ukudla ezindlini, abantu bayaswela imali zokuthenga amaphilisi, abantu bayaswela imali zokubhadala ama-school fees nje izikolo sezivalile, sebeyale belungiselele phela ithemeza. Kunye futhi sisazi ukuthi vele izinto zokudla nje azitholakali, abantu baphila ngokuyafuyenza imizila ezitolo ukuze bathenge impuphu lezinye izinto. Abanye baphila ngokuthi baye emzileni bayedinga amafutha okuhambisa ezimota. Vele kuzaba lobunzima kakhulu ukuthi abantu bangahlangani. Ngikhuluma nje kunje nje namhlanje ngibone umzila omude esabekayo, labantu abaningi esabekayo ezitolo ezikobulawayo belayinele impuphu. Kutshengisele ukuthi hayi ke kulobunzima. Imizamo le ibidinga ukuthi ngahulumende ebe le mizamo yokuthi abantu bathole impuphu lula benga folanga ezitolo. Kodwa ke kukhanya kula tshintsho olwenziwe kumbe even izolo even kukhulunywa nje imizamo le, akuzange kuthi ukuthi ke imizamo abantu sithi ngohulumende ukuthi balungise indawo yoswelakala kwempuphu eyiyo kakhulu ezinto abantu babonakale begcwele ezitolo.
Ngalesi sikhathi sokuthethwe amanyathelo wona la, ubona ungani kuyini kahle kahle ongakuxwayisa uZulu ikakhulu labo abaphila ngokuthengisa ama vendors?
Xa engaxwayisa uZulu kakhulu ngikhangele ugacha mibhile ingacha zikahulumende ngingayingakayi abantu abasebenzayo ukuthi uhulumende kabeka imizamo yokuthi endaweni zokusebenzela njengemkambo lapho abantu abahlangana xa bethengisa impahla zokudla lokunye, akube lamagabha ogeza izandla asabebekiwe ukuthi umuntu uyadlula geza izandla. Lokuhlala nje anje lanto abahlezi ngabe dengisa abantu abafundiswe ukuthi kumele behlale beku-1 meter besehlukene ukwenzela ukuthi bengathelani umkhuhlane nxa sokuthe kwaba lomunye olawo. Okunye futhi esixwayisayo ukuthi abantu kabazame nxa kukhona indlela ukuthi angaphila ngayo umuntu kodwa kuzaba nzima, abazame azame ukuhlala ezindlini behlise inani lokuya ezindaweni ezibutheneyo. Yikho esithi kwenziwe lokuthi abantu begeze izandla nxa bephumile mbebake bayaphandle mbebake bahlangana labanye abantu bageze izandla, abantu bamise khonokho ukuthi abantu bayaxhawulana. Engxenye imizamo engencedisa ukuthi sehlise inani lomemethakalo komkhuhlane lo osuqede umhlaba.
Lo ngumnumzana Michael Ndiweni, isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyobulawayo Vendors and Traders Association. Ubekhuluma icingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Ziveza ukukhathazeka okukhulu izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa ngemva kwesaziso sikahulumende walelo lizwe esokuthi ngekho ozavunyelwa ukuphuma endlini okwamaviki amathathu alandelayo emizameni yokwenqabela ukusabalala lokuthelelwana kwegcikwane le-coronavirus. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Isimemezelo sikamongameli Cyril Ramaphosa sesitshiya beZimbabwe bengazi yozala nkomoni empilweni yabo lezihlobo zabo ekhaya. URamaphosa umemezele ukuthi konke kuza kuma khwimelili okwamaviki amathathu kusukela ngolwesine ebusuku.
Individuals will not be allowed to leave their homes except under
uzake avele aphume endlini kungela sizathu esicacayo uzayifunda ivaliwe.
Medicine and other supplies or collect a social grant. All shops and businesses will be closed.
Wonke amakampani azovalwa kusalela ukuphela enza imisebenzi yokuthi akubhileki ingekho. Lamakampani abalisa enza ukudla, imithi, abamabhanga abezomvikela labezempila kahle. Isizalwane seZimbabwe njalo umgcini hlalo enhlanganiso elwela amalungelo abomama ezim imbokodo unkosazana Victor Mathutu uthi leli nyathelo lizatshaya kuzwele kuzalwane zeZimbabwe. UMathutu uthi njengoba iningi labeZimbabwe bayazisebenza baphila ngokuthengisa ukuya layitsha ukwakha lokusebenza endaweni zokudlela kuthi ukuthi kwamavika amathathu akulangitsho le ndibeleji abazayithola.
Abantu bezahlala amalanga wonke lawo angamachumi amabili lanye bevalelwe bengaphumphandle bengathengisi le mpilo zabo beziza kuba kanti bazaphila ngani bazadlani ngoba ukudla kwabo kusuke kuthengiseni lapho nxa sebehlezi amalanga wonke lawo besendlini kuthi ukuthi bazobulawa indlala behlezi lapha endlini.
Kodwa kumongameli Ramaphosa uthi ngendlela igciwane le-coronavirus elimemetheka ngayo selihlasele abantu abedlula amakhulu amane selokhu kuqalela inyanga kuzafuze izwe lonke lingene empini yokulwisa leli gciwane.
Immediate, swift and extraordinary action is required if we are to...
Sithethe la amanyathelo abuhlungu ukuze simise ukumemetheka kwaleli gciwane.
Our fundamental task at this moment is to contain the spread of the disease.
Umnumzana Mlungisi Jabalala yena uthi ukuvalelwa lokhu kutsho ukuthi abazali lesihlobo bazokufa ngendlala ekhaya ngoba konke abakudingayo empilweni kuvela lapha kwele South Africa.
Njengezizalwane zeZimbabwe sisenkingeni enkulu kakhulu ngoba bonke abantu abasekhaya baphila ngezinto ezisuka ngayo eSouth Africa. Abasekhaya futhi abaningi baphila ngokuzokoda la eSouth Africa. Le 21 days impela izaba umqansi omkhulu kakhulu ebantwini bakithi.
Kodwa kumnumzana Dumiso Gama uthi lobanje imigoqo ethulwe nguhulumende inzima njalo ibuhlungu linyathelo liqakathekileyo okumiseni ukumemetheka kwalegciwane.
Isifo lweseqinisweni sikhona and siyabulala emazweni anemali, amazwe amakhulu njengabo Italy sokufe abantu abaningi kakhulu ngalesi sifo. Siyabonga imizamo eyenziwayo i-government yethu iSouth Africa asihlale nezindlini.
Yineke lithi ukuhlala endlini kwamalanga angamachumi amabili lanye yinto eza kuba nzima kwabanenge. Kodwa ke umongameli Ramaphosa uthi ozake alokothe ephulela umthetho uzawukhomba olotshwala.
Every person in South Africa should adhere strictly and without exception.
Amasocha lamapolisa bazobe begcwele indawo yonke beqaphe labo abephula lumthetho.
To support the South African Police Service in ensuring that the measures we are announcing are implemented.
Usenjalo ingcitshi zithi ngemva kwala maviki amathathu iningi lamankampani azovalwa okuyinto eza kwenza impilo benzima okwamagama. Melesulu 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Silokhu sikudaba lunye olwe coronavirus. Uhulumende weBotswana wazise ukuba useqinisa imisebenzi yokulinda ingcele yakhe lamazwe angomakhelwane ikakhulu leZimbabwe ngendlela yokulwisana lokumemetheka lokuthelelwana komkhuhlane weCoronavirus. Kulenani eliphezulu labeZimbabwe elingena kweleBotswana ngokungekho emthethweni kusesatshelwa ukuthi bengangenisa lomkhuhlane. UMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
IBotswana ithethe inyathela lokuvala imincele ngolwesibili ilandela amanye amazwe angumakhelwana afana leSouth Africa leZimbabwe. Umsekeli kamongameli kwele Botswana uMnumzana Slamba Tsogwane nguye wethulela umbiko namhlanje isithi uqakathekile ukuvala imincele njengendlela yokulwisana lokumemetheka komkhuhlane lo.
The movement of people visiting neighboring countries.
Ukuhamba kwabantu bevakatshela amazwe angomakhelwane sokumisiwe ngaphandle kokuhamba kwempahla. AbeBotswana bavela emazweni la bazafakwa ngaphansi kokukhangelwa kwamalanga angamachumi lane.
14 days.
Bule mbiko eThabezimbabwe abakade bezama ukungena kule Botswana lamhla baphiniselwe emuva kodwa bala maphepha ama-permits kanye lezizalwane zeBotswana kade bevunyelwa ukungena emngceleni. EleZimbabwe lalo lithethe inyathela lokuvala umncele ulandela ukubhubha komunye okade lomkhuhlane wecoronavirus uZororo Magamba indodana kasomabhizimusi odumileyo umzana James Magamba eHarare ngomvulo. ISouth Africa yona isijele izizalwane zalo ukuthi zihlale ezindlini okwamaviki amathathu ngesikhathi umunye wecoronavirus usala udeda umhlaba wonke jikelele. ELeBotswana lona alikabi lomuntu obanje umkhuhlane wecoronavirus ngakho ikhosi lifaka amasotsha amaningi emnceleni kanye lokuvala yonke imncele. OweZimbabwe oseHabron ocubungulezo mnotho umzana Mbongeni Mkuni uthi inyathela leli lizalimaza kakhulu abamabhizimusi.
There's a high number ikakhulu leZimbabwe elingene eBotswana ukuzothenga impahla lesiyathengisa ekhaya and lokho kutsho ukuthi kuza kuma kwesikhatshana ngesikhathi kusavalwe ama-borders. Njalo abanye abathumela okufana lokudla kuzihlobo zabo ekhaya well bazaba lama lenkinga eningi yokuthi bechaphekise ukudla lokho ama-borders avaliwe.
Umnumzana Sten Ncube uthi sekunzima ngoba abantu sebevalelwe ngaphetsheya komngcelo emazweni omabili bona bengalindele.
Ukuvalwa kwama-borders kuza kuba lama-effects kokuningi, including abamabhizinisi, ngisho ama-families lezingane. Akwaziwa ukuthi bazibonana nini njengoba sekufaliwe amaborder. It's a painful but necessary step uma sikhangele isimo somkhuhlane.
Amabhasi ahamba phakathi kweZimbabwe kanye leBotswana abikele isikhambi ngolwesibili ukuthi athatha uhambo lokugcina kulandela isinqumo sokuvalwa kwemncele. Omalayitha abahambisa impahla phakathi kwe-Gaborone lakoBulawayo labo bahlaba umkhosi besithi vele ibhizimusi beyisilela emalangeni adluleyo. Amasotsha kanye lamapholisa kweleBotswana akade kukhefu lelifi asebiziwe ukuze ancedise ikakhulu emngceleni ukulwisana labangena elizweni okungekho emthethweni. Esinye isikhulumi seBotswana Defence Force sitshele intatheli zindaba ngomvulo ukuthi bahlutshwa abangena bevela eZimbabwe ngekho emthethweni ngoba bangena bengahlolwanga ukuthi bangabe belomkhuhlane we-coronavirus. Uqhubeke ethi bangababamba bayabafaka ngaphansi kubananzelela kwamalanga amachumilane ukuze uhlolisiswe ukuthi abala mkhuhlane we-coronavirus bengabuyiselwa emuva eZimbabwe. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Selithethe isinqumo esokumisa inhlelo zokuzilolonga iqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umgcinisihlalo weqembu le-Highlanders uKenneth Mhlophe namhla ekuseni ukhiphe umbiko esazisa uZulu ukuba iqembu leli selimise inhlelo zalo ezokuzilolonga kulandela izixwayiso abazithole ezivela kudokotela weqembu kanye lamanyathelo asethethwe nguhulumende welizwe leZimbabwe awokuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Umhlophe embikweni lo uthi abadlali kanye lezisebenzi zeqembu le-Highlanders bakhuthazwa ukuba behlale ezindlini njalo benqabele ukuba emaxikwini abantu abaningi ukuze behlale bevikelekile kugciwane le-corona lona okuyilo elidala umkhuhlane we-COVID-19. Phambilini kwalombiko namhlanje iqembu le-Highlanders belitheli zathatha amanyathelo awokuvikela abadlali kanye lenkokheli zeqembu ngesikhathi bethathwa ibhasi ezindlini kanye langesikhathi sebezilolonga. Ilizwe leZimbabwe izolo lilahlekelwe ngumuntu wakuqala obegula umkhuhlane we-COVID-19 uZororo Makamba okudale ukuba umongameli welizwe Emmerson Mnangagwa ethule imilayo emitsha ekhuthaza ukuba abantu bengabuthani babe baningi okuyinto engabachiya besengozini. Amanye njalo amaqembu akoBulawayo adlala kusigaba se-Premier Soccer League abalisayele Bulawayo City kanye lele Bulawayo Chiefs lawa asemise inhlelo zokuzilolonga njalo abeChiefs bathe abafana kuzamele baye bezilolonga bebodwa besezindlini. Akusibwa komdlalo wenguqu kuphela sebethethe inyathelo lokumisa imidlalo kanye lokuzilolonga. Isiphathamandla seBulawayo Basketball Association uFrancis Dube uthe labo bamise yonke imidlalo ukuze bavikeleke.
As for now there will be no basketball.
Okwamanje akudlalwa umdlalo webasketball kungaba esikolo kumbe imidlalo yeligi konke kumisa. Siwe sikhuthaza ukuba abantu bebebekezele njalo bazivikele. Kuqhakathekile ukuba abantu behlale behlanzekile njengokukhuthaza okwenziwe ngumongameli welizwe.
Ukumemetheka kwegciwane le-corona sekuphazamise ezemidlalo umhlaba wonke jikelele njengoba amazwe semise ukuqhutshwa kwezemidlalo etshiyeneyo. Namhla kuphume imbiko ethi imidlalo ye-Olympics obekumele iqhutshelwe elizweni laseJapan ngenyanga kaNtulikazi isidluliselwe phambili njalo isiza kuba khona ngomnyaka ka-2021 ngoba sekulamazwe ambalwa abese kuphe imbiko yokuba soze yathumele abadlali kumidlalo yalonyaka. Kulabe zemidlalo abaningi phesheya kolwandle asebetholakale belegciwane le-corona njalo abanye babo bacine besedlula emhlabeni bebulawa umkhuhlane we-COVID-19. Igciwane le-coronavirus selibambe abantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amane 393,284 umhlaba wonke jikelele njalo umkhuhlane we-COVID-19 usubulele abantu abedlula inkulungwane ezilithumi lesikhombisa a-17,161. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje ngesikhangele ebesilazo. Ngesikhathi igcikwane le-coronavirus selihlaselele eZimbabwe lathatha umphefumulo womuntu wakuqala, uZulu ukhala ngokuthi-ke nelisi ukuthenga impahla zokuzivikela ezinjengama-masks lama-gloves. Umkhokheli welinye lamacelawe MDC uNkosazana Thokozani Khuphe ukhuthaza uZulu ukuthi alondoloze ukuhlanzeka ngaso sonke isikhathi ukuzivikela ekuthelelweni kwegcikwane le-coronavirus. Siligqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguSithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.